VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izilukandaba olambulela emsakazweni weStudio 7 womgqibelo mhla ka 25 kuMabasa 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Sokubhubhe izalane zeZimbabwe ezingamachumi amathathu lanye kwelebhilitane, iningi lazo zisebenza kwezempilakahle, zibulawa ligcikwane le-coronavirus.
Iningi labantu sebemiswe imisebenzi, abanye ngasebe khanjiswe kuama-days okuthiwa yi-unpaid.
Iningi lezisebenzi zedolobho le-Victoria Falls selimiswe imisebenzi kulandela ukuvalwa kwelizwe.
So nxa kuyikuthi leyo ndaba yamakhondomi liqiniso kutsho ukuthi bonabo behlezi bephakathi khonapho hayi sebezibonisela bephakathi.
Kambe abavela kwele Botswana abavalelwe isikolo sePlumtree bengaba befohle ukuyalala lezakhamizi na kulandela imbiko yokuphela kwamakhondomu abaphiweyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Lasebebulewe ligcikwane leli emhlabeni jikelele selifika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili 199,272. Kunjalo nje iningi lezisebenzi zedolobho le-Victoria Falls selimiswe umsebenzi kulandela ukuvalwa kwelizwe. Inotho yalelo dolobho igxile kumsebenzi yozokwethekelelwa kwelizwe. Lona eselivaliwe ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Sixoxe losebenza kuleli dolobho umnumzana Ephias Mambume ongukansila njalo waleli dolobho.
I-comment abaphume layo ukuthi umsebenzi owenziwa yi-task force ngendlela abawuyenza ngakhona is a perfect model. I quote the words.
Gande iningi labantu abahlala eVictoria Falls baphila ngezethekelele. Isimo sibi sibili ibheju lichekile. Kulabantu abathengisa izigodo ezivaziweyo, labantu abasebenza emahoteleni, emalojini, lakumasafaris. Iningi labantu sebemiswe imisebenzi, abanye ngasebe khanjiswe kuama-days okuthiwa yi-unpaid.
Umahluko okhona phakathi kwedolobho le-Victoria Falls lamanye amadolobho ukuthi kwamanye amadolobho abantu baphila ngokwenza into ezijiyeneyo esingathi balama-economies a-diversified. Kukanti Victoria Falls iningi labantu baphila ngokuphuma kumbe ngokuvela ku-tourism.
Gande iningi labantu abahlala eVictoria Falls baphila ngezethekelele. Isimo sibi sibili ibheju lichekile. Kulabantu abathengisa izigodo ezivaziweyo, labantu abasebenza emahoteleni, emalojini, lakumasafaris. Iningi labantu sebemiswe imisebenzi, abanye ngasebe khanjiswe kuama-days okuthiwa yi-unpaid leave.
Sizwa kuthiwa bakhona abahlala esikolo seMosi wathunya abavela kwamanye amazwe abavalelwe ukubana bekhangelwe ukubana balegcikwane lelo. Ungasitshela ukuthi bahlezi njani abantu laba? Bahlezi kuhle na kumbe balezikhalazo za?
Abantu abavela kwamanye amazwe abagcinwe eMosi wathunya High School abafika 45 including 2 abantwana bahlezi kuhle. Asizange sithole izikhalazo ezivela yibo. Sibongela iVictoria Falls COVID-19 Task Force abayibo abakhangelane lomsebenzi wokuqoqa ama-requirements ukuthi abantu laba bahlale kuhle kungabi lama-problems.
Umkhuhlane we-coronavirus obangele ukuvalwa kwelizwe usechiye idolobho le-Victoria Falls.
Umnumzana Ephias Mambume isakhamuzi sedolobho le-Victoria Falls njalo engukansila waleli dolobho. Kambe abavela kwele Botswana abavalelwe esikolo se Plumtree High bengaba befohle ukuyalala lezakhamizi na kulandela imbiko yokuphela kwamakhondomu abawaphiweyo. Sixoxele sakhamuzi sesigaba seMathebeleland South njalo engumgcini sihlalo wabesifazane kubandla le MDC Alliance kuleso sigaba unkosazana Lindiwe Maphosa.
EMathebeleland South kukhanya sibili hayi abantu sebeqalisile ukuthatha serious umkhuhlane owe coronavirus abaningi sebehlala sibili ezindlini endelabo umthetho ngani baphakamisile izinga lendlela abayenza ngayo ukuthi khona abantu bengahambi emgwaqweni xa ngikhangela kakhulu edorobheni leGwanda lezinsuku umuntu wonke uyazi ukuthi nxa u1 esechayela usangena emgwaqweni izitolo sezivulwa ngo9 zivalwa ngo and hayi uhamba sibili kunjani kulimited so mbona ngani abantu sebekuzwisisa sibili lumkhuhlane and sebekwazi ukuthi kumele benze njani ukuthi khona baziprotecte bona laba abahlala lapho.
Yona indlala injani khona ngapho esigabeni ikakhulu ngesikhathi soneso sokuvalwa kwelizwe? Siyazi ukubana bakhona abaphila ngoncedo oluvela kunhlanganiso ezijiyeneyo bayaluthola na loluncedo lezinsuku?
Lapho ke endabeni yendlala kunzima sibili, abantu kuyalanjwa emakhaya lapha, izitolo ezinye zivalile zonezo ezincane ekade zithengisa ezivulileyo, intengo yezinto ikhwele ngendlela emangalisayo. Ngithe ngibuza kwenye indawo ngatshela ukubana i2 kg yechukela i-140 rtg, so indlala kunzima lapha ezindlini emizini lezindlini njalo laba kade beholisa abantu kukhanya kulobunzima ukuhamba ukuthi besuke lapha basuka khona bebuye ebantwini njalo lokuthi abantu babuthaniswe behola lokhu kudla, so into yonke imile ende lokho kutsho ukulamba okumangalisayo. Siyathola ama-report kuma-messages nsuku zonke emize elambayo abanye bengasakwanisi lutho, lapho esenelisa khona siyancedisa, lapho lathi esingenelisi khona siyaphonga ukukhangela. But hayi indaba yendlala inzima sibili emaphandleni emzini lapho.
Sike sezwa ukubana abantu abahlala esikolo se-Plumtree bona labo okuthiwa bavele kwele Botswana baphiwe amakhondomu amabhokisi amane baqeda ngosuku olulodwa. Kungakukhombani lokhu ukubana bakhona yini abafohlayo bengena ezakhamizini?
Kulaba abahlezi ePlumtree hayi ngiyeke ngatsho ukuthi bayafohla ngoba sathi sizibuza kuminista le team yakhe suka ku-healthy basithembisa bagqugquzela ukuthi laba abahlala ePlumtree hayi ba-under i-security enzima abavunyelwe ukuphuma ngoba sase sikuchilo thina ukuthi nxa abantu behlala bebaningi kangako njalo besenelisa ukuphuma lapho bengena emphakathini kungaba yingozi. So thina basitshela basigqugquzela umhlangano esaba lawo ukuthi akula muntu ophuma esikolo leso nxa kuyikuthi leyo ndaba yamakhondomu iliqiniso ukuthi ukuthi bonabo behlezi bephakathi khonapho hayi sebeziboniselana bephakathi ngoba singazi njalo ngoba njengomuntu engingahlala ePlumtree but ngokuzwa kwami ngangizwe ukuthiwa abakwanisa ukuphuma lokubuyela ngoba kule security.
Unkosazana Lindiwe Maphosa isakhamuzi sesigaba seMathebeleland South njalo engumgcini sihlalo wabesifazana kubandla le-MDC Alliance kuleso sigaba. Sizaxoxa ngodaba lunye uhlelo lwethu lwezamaphandleni oyilo olulandelayo. Izakhamizi zemaphandleni sezikhuthaze uhulumende ukuthi aqale uhlelo lokuhlola uzulu igcikwane le-coronavirus ngobuningi ukuze kube lesiqiniseko senani lalabo abahlaselwe ilumkhuhlane. Iningi lithi alikholwa ukuthi kuliqiniso ukuthi akukabi loyedwa ohlasele ileli gcikwane ezansi yemandebeleni. Okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube eseGwanda.
Iningi lezakhamizi kulesi sabelo esiqoqelazo zithi lokhu zihlalele evalweni ngomkhuhlane we-COVID-19 kungenani lembiko yabezempilakahle eveza ukuthi akula ngitsho leyedwa ezansi emandebeleni osehlaselwe yilo mkhuhlane. Abezempilakahle sebehlwela abantu abangamathumi amathathu lasiyangalombili kuphela kulesi sabelo osekuthe iningi licabanga ukuthi bakhona abahlaselwe yilo mkhuhlane kodwa bengakahlolwa. Umnumzana Nelson Gala isakhamuzi eGwagwe phansi noma tema uthi basemnameni ngaleli gciwane.
Lapha kithi kasikezwa ukuthi ayikho kumbe ikhona ngoba kakula muntu okohloliweyo lapha. So singathi kayikho kanti into le ikhona. Esingakutsho ukuthi into leyo asilaqinisi ukuthi ikhona kumbe kayikho. Besifisa ukuthi ngakuya testwa abantu ukuthi sibone sibuthi into le kayikho. Kube namantu abatestwe. So sihlalela kanti evalweni konapha. Singabantu abaphonga utshona ezindlini siphuma nje kancane la buye lezindlini siyesaba. Ngoba umkhuhlane lo bathu uyabulala.
Amazwi akhacizelelwe njalo ngesinye isakhamuso eGwagwe esikhethwa kwaziwa ngokuthi ngube kodwa uhulumende kumele abhode ngezindawo ehlola abantu leli gciwane le-corona.
Mhlawumbe nxabe kule ndlela zokubana uhulumende angenelisi ukuthi kukhutshwe abantu abangahamba ngezigaba ngezigaba. Kuhamba kuhlolwa abantu batshele ukuthi babuthane endaweni ezinje abantu abahlolayo bafike bahlolahlole imikhuhlane mhlawumbe bangathola ukuthi phakathi kwethu bakhona abanye abantu abangabalale nto enjenganaleyo.
Osakhula Edson Masuku uthi kuyadinga ukuthi uhulumende athuthukise ezempilakahle ukuze izibhedlela zonke zenelise ukuhlola leli gciwane hathi ukuthi lokho kwenzakale kobulawayo leHarare kuphela.
Sesifuna ukuthi ngayo kumbe kuyaba lo mtshini okhona ezibhedlela zethu lapha eduzane eGwanda kumbe eMthabezi ukwenzela ukuthi kungaba lo muntu njengani ngasezwa kuhle simgijimisele khona ngale etest ebone. Manje lapha eduze khanye akula mtshini ayokhona ukuthi umuntu angaze egule siyaphonga umhambise eMthabezi kumbe eGwanda ephonga uhamba phela ekhangela but imtshini akulalu akula ngisho.
Unkosazana Sakhile ngathi uthi ukuvalwa kwelizwe kwe-lockdown sekulethe njalo ubunzima kulabo abaphila ngamaphilisi angatholakali emakliniki lasezibhedlela zemaphandleni okufaka njalo impilo zabo zini. Lalo bahulumende sethe kwehliswa intengo yempahla ezitolo. Unkosazana Margaret Mkandla uthi lokho akwayenzakali.
Izinto siyazitola ezitolo kodwa kuyasidurela ngoba namhlanje impuphu sithenga ngemali ebuhlungu. Ithukile abasibalisele u2 kg 120, i-cooking oil 170. Asifisele ukuthi ngabe kuphi izinto zihla. Sithola ukudla silezindawonye kuhlale luzulaphi kuphile.
Unkosazana Ghetto Dumhlanga eGohole uthi la yakholwa ukuthi kakho lo yedwa osetholakalela leli gciwane kulesi sabelo njalo uthi kuzamele i-lockdown iqhubekele phambili kuze kube lesiqiniseko sokuthi lo mkhuhlane awusekho.
Kungabe kungaqinisekanga ngoba akekho osethestiwe asithestwa ngalowo mkhuhlane. Ngale lockdown mina ngokubona kwami ukuthi iqhubekele phambili kumbimiswe kuthi ngikuhlolisisa ukuthi ukuba khona kwayo kuyehlisa ukumemetheka kwalowo mkhuhlane kumbe njani. Ngoba makusehlisa ukumemetheka kwalowo mkhuhlane akulancedo lokuthi sigijimele ukuthi ayimiswe kuvulwe. Kumele sinakekele impilo zethu.
Sebe ngamathumi amabili lasitshaka lombili asebe tholakale belegcona le-coronavirus kuleli labulala abane. Ngimele e-Studio 7 ngiseGwagwe ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke asilalelenini uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Namhlanje ke sixoxa lo mnumzana Solani Moyo, yena ongumgcini sihlalo webandla le-MDC esigabeni seMathabeleland South.
Abantu vele basemuva kakhulu. Ngike ngathi nginanzelela nseflam ngathola ukuthi abantu bayisaba kuphela amapholisa lamasosha ukuthi ngo-3 ngoba asangena ema-town but phandle abantu bayazihambela abantu bayenza konke abafuna ukwenza. Akubonise ukuthi kulo mkhuhlane but thina siyazama indlela zokulokhu esibatshela. Bantu gezani zani sinye sepa na leo. Abaye waza kutuwe kutu kona siku chata kufu kutu loko kashina. Eli tutu kwenza kila sepa ukeza. Iza anja. Eni nga tunanzelela kukona nganye mazikina aza. Yuguza kwa kuwezi kakuru. Mwubana abantu kutu ishikati kwa nasa chori. Izongelezi zomelewezi sepa mwala. Chola tru kuba abantu anabitha babuya eGoli manje kathi njengoba kuva besibona ngani kuzaba lo hlupho olukhulu kakhulu bendlala ngapha eTsitsikani lokungena kakhulu ebantwini basemakhaya.
Ye, usikhuluma ngendlala, ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi abantu baphila ngani njalo kukhona yini abakudobha emasimini?
Ngingakusho ukuthi bayithi indlala iyamangalisa lapho kakhulu endaweni yasemathawu. Inanzelelo ukuthi khona abantu abadobhanga lutho. Abantu ongaba kukhona nje betholakala ngoba amadoda nabantu ngabeholile nalowo muntu igwadla ngoba kulesithembiso sokuthi bazahola kunala maviki azayo sebekhulumele bahamba bedeliva ngama-village village abantu yibo abazathembela ukuthi batholele lo gwadla. Indlala ingenile kakhulu kakula lutho olukhona olwadotshwayo emasimini abantu bayalamba. Lempuphu layo igovernment iyatsho ukuthi badilivele ezitolo kulezi abantu abalezitolo eziduze ukuthi bathenge. Okusimangazayo ukuthi nxa kuthiwa kabathenge bazathenga ngani nganalowo ma-7th of board bazathola kuphi ngabantu ekhaya kabala mali yiyo uhlupho esilalo. So indlala ingenile kakhulu ngoba kutsho izini sesikhulumela la yendlala ezinkomo inkomo seziqalile nokucuba ngoba kakula lutho njengoba izulu lingananga sokwenzakala ey'nkomini sokwenzakala ebantwini lobunzima obukhulu kakhulu nxa igambe lingathathekanga amanyathelo okuthi zami ngendlela eziningi ukuthi laba abasincedisayo esincedise mpela kakhulu.
Ye, manje izikolo ke nxa kuwukuthi zingavulwa ubona kungahambe kungaphileka yini abantwana besiye ezikolo?
Hayi, okwezikolo kona kasikhulumi. Okwezikolo kangiboni kulo mntwana ozaya esikolo. Ngingakhulumeli mayelana le ndlala. Sikhulumela izinto okubhadala i-school fees, akula muntu olemali njengobana ngitsho ukuthi thina ikakhulu singabantu labana esibhenefitha ebantwaneni bethu labafowethu labomama labobaba abase-South Africa njengobana kathesi bekuvalele kuhleli kungela lenzuzo ebuyayo ngapha eZimbabwe. So nethemba lokuthi izikolo umntwana nje ukuthi esikolo ngapha kunendlala. Okwesibili akula le mali obhadala i-school fees konke lokhu kuyahlangana together. Mbona ngani hhayi isikolo kuzoba nzima kakhulu kuzahamba ababili abathathu ngendlela engibona ngayo ikakhulu kulaba basekuma-grade 1 kuzokwefika ku-grade 4 ile themba lokuthi umntwana ngeke sikhone ukuthi ehambe ngoba ngomanje indlala isikhona siyazibonela thina abantwana kuthola ukuthi ulabantwana ekhaya umakhelwane sokumele ukuthi la ubona iplanti uyenze njani ngoba ngomunye kade ngikhuluma nokhansili nje izolo ngimtshela ukuthi sicela ekhangele kakhulu laba asengani sokuqalile ukuthi kabatholi lutho sibone ukuthi singazama ukuncedisa njani ukuthi lokho esikudobhayo lathi sikhona ukuthi sibanike khona okungama-10 kg empuputhi labo babambe ithubu ngoba kunzima sili babagali.
Hhayi, kuyezwakala. Ungavalelisa abalaleli?
Engingakusho kubalaleli bakithi bantu bakithi sebunzimele ubunzima esihlangana nabo sobunzima bakho kuphela buqondane lelizwe lonke. So sicela ukuthi abalolutho bencedise abanye abanye kube sesingakhohlwa uNkulunkulu ukuthi esihawukele sithandaze ukuthi khona umkhuhlane lo uhambe uphele ungabi khona. Njalo sele futhi ukubana laba abajobhayo ikakhulu nxa silama-organization aholisa ukudla singakhethani ukuthi sinika bani sincitsha bani sinika neni ngoba singabantu bani sidle ndawonye ngoba konke lokhu kufutile kufikele isizwe so esikhona singakhethani ngokwamaphathi singakhethani ngokuthi wena ungumntu akabake ngubani. Konke ngithi khona ikakhulu kubo sebhuku lezinduna abantu bonke ngabenu zamani silime ngezinyawo sincediseni abantu ukuze sizwe sakithi singahlupheki. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga, kube lobusuku obuhle.
Ngiyabonga baba bani lani libe nosuku obuhle.
Okwamanje sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwezikhathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Lamhla sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala
Umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo ebulawayo Progressive Residents Association.
Njalo engumqondisi wenhlanganiso elondoloza intandane eyevula indlela orphanage care center.
Sicubungula okwenzakalayo kuleli dolobho ngesikhathi iningi labantu liku-lockdown.
Ngokukhangelele lapha kakhulu njengoba sokuthe kwangezelelwa amalanga okuthi sihlale ezindlini singahambahamba, nanko okuqakathekileyo okumele sincedise ngakho kufuze sincedise ngokudla kakhulu, ngoba abantu bakhanjiswa yikuthi akulakudla, abalampuphu, kulendlala enkulu ezindlini lapha okulethela ukuthi kuze kube lodlame, abantu bahlukuluzane ezindlini. Bese siba nalokho okukhangelela ukuthi abantu bayalwisa ubaba nomama labantwana, bese kusiba lodlame ezindlini.
Izakhamizi kuziphatha njani lokho?
Khangelela ukuthi uhulumende ngabe uyasincedisa, ancedise lokuthi impuphu lezo ezifikayo abantu bazithole, ngoba kunje silobunzima bokuthola impuphu. Kunje nje bengikhona kobhango engihlala khona eduze kwegrosa yakobhango, sehlulekile ukuthenga impuphu ngoba kasilamandla, ithengwa ngabalamandla. Izalokwazi eziningi labantwana abaningi babuye bengekhaya bengalakudla, okuphose sekezabamba inyanga bengalampuphu, ngoba kungayiwa ezitolo lapho amalayinzi akhona kuba abalamandla bathatha impuphu. So siyacela ukuthi uhulumende abone ukuthi ukuze sinqobe abantu bahlale phansi ezindlini ngabanikwe ukudla. Ngiyabona eHarare bengikhangele emashonalendi bephiwa amafood hampers, akunanzelelwe abafelokazi, kunanzelelwe imuli zonke ukuthi ziyancediswa lentandane ngokuphiwa amafood hampers bancediswe ukuze bahlale phansi. Kufuze uhulumende ehle phansi abone ukuthi ayancedisa kobulawayo, ngoba angikaboni amafood hampers ephiwa. Bengilokhu engikhangele ku-ZBC angikaboni kobulawayo ukuthi baphiwe ngaphi, kodwa ngiyezwa ukuthi kwezinye indawo baphiwe khonapha kobulawayo, kodwa ngingakakuboni kusehla kusiya phansi.
Sesikhangela okunye okuningi okumele abantu bekusebenzise ukuzivikela ekutholeni igcikwane le-coronavirus. Kuyatholakala yini amanzi okugeza izandla lokunye okuninginingi?
Asonelisa ukuthenga ama-sanitizer, even isepa yokugeza sonelisa, isiduka kakhulu. I-2 kg nje isingena kuboma 100 pound, 200 pound. So siyehluleka ukuyithenga. Yikho kuza kwenza ukuthi singanqobi lomkhuhlane. Ngakunanzelelwe lokho kuqakatheke kakhulu ukuthi sincediswe ngama-sanitizers nabasepa abantu baphiwe bageze. Ngiyazi bobulawayo silamanzi, kodwa nxa silawo amasepa sizazama ukugeza, sizame ubungcono bethu.
Leyo bekuyingxoxo loNkosikazi Patricia Chabalala, umsekeli kamgcini sihlalo wenhlanganiso elwela amalungelo abahlali bakobulawayo eyobulawayo Progressive Residents Association.
Njalo engumqondisi wenhlanganiso elondoloza intandane eyevula indlela orphanage care center.
Sixoxelaye ekhona le kobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile.
Come on.
Singakehlukani ngesikhangele inhlobo zendaba. Sokubhubha izizalwane zeZimbabwe ezingamashumi amathathu lanye kule bhilitane. Iningi lezisebenzi zedolobho leVictoria Falls selimiswe imisebenzi kulandela ukuvalwa kwelizwe. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubalelisayo nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.